Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 namhlanje ngolwesibili ekuseni ngoku 28 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje udubo lokusilela kwamafutha ezimota obeselu ngihlala yenza solufikile kusibanga isibi abanye abachayeli bezimota sebelala endwendweni sizokuwalinda njengeminyaka emini embalwa edluleyo.
Ngike ngathi ngisebenze ngamafutha ngiselela ukuya Harare. Nginazelele ukuthi omnye ubaba obesebenzeni for almost like an hour esiyathela i-4 liters. Besisho futhi ukuthi hayi imali yiyona le imali esilayo.
Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi sizaxwayisisa ukuba umnumzana Phemo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye owabulala ipolisa leSouth Africa udetective Captain Maje engabe eyisizalwane seZimbabwe ngempela.
Ngike ngabona izithombe kumbe ngithi ifanekiso esho njalo kodwa ngangilaqiniso ngoba akasikatholi kwi-statement esingabe thina i-statement esingabe sikhuluma iqiniso. Ngoba lo mpikisa wakhe nabe ngamazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kona lo msakazo. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota osoluyinhlala yenza solufike kusibanga esibi abanye abachayeli bezimota sebelala endwendweni zokuwalinda njengeminyakeni embalwa edluleyo. Lokho kwenzakala intengo yamafutha seyakhwezwa njalo kumaviki amabili edluleyo. UChris Gande Studio 7 ubuze umkhokheli wenhlanganiso yeMotor Industry Association of Zimbabwe, umnumzana Bednico Bebe, ukuthi kambe kungabe kusenzakalani ngalolu daba.
Ngibona ngani amafutha ukuthi alunge kuyafanele ukuthi kuqale kule ezimotweni zokuqala ngoba kuvele abantu sebezele kujayele ukuthi ihlala yenza. Akusola nto esibethusa ngoba bazi ukuthi nxa ufuna amafutha kufanele izame ukudingwa kuphela ukuthi lapho ongathola khona udwendwe olungani lifitshane kunelinye kithi ukuthi ulayina-ke na uthola amafutha lokho sokuyinhlala yenza into esesiyijayele.
Yona intengo ke abantu bayenelisa yini ukuthenga amafutha ngoba sike sezwa abanye besithi abasayenelisi ukuthenga yona ihafu nje.
Ngike ngathi ngisebenzeni ngamafutha ngilisilela ukuya Harare. Nginazelele ukuthi omnye ubaba obesebenzeni for almost like an hour esiyathela i-4 liters besisho futhi ukuthi hayi imali yiyona le imali ezilayo. Sokulokhuma yikuthi nje umuntu angavela jayele ukuhamba ngemota kuba nzima ukuthi athi amafutha asedula abesefaka imota kungakade emtoko ngoba kakujayelanga. Kuvele sokulobunzima abantu sebehamba ngama-fuel okuthiwa ngesilungu imota iyabi-m kodwa ngenxa yokuthi uvele ujayele ukuhamba angabona silayithi ahamba esele i-4 liters 5 liters ahambe njalo angabona silayitha lapha okushotela khona imali nje mhlawumbe bayaplaka abanye khonapho bemelele ukuthi azathela imali yokuthi athele futhi ngeyilanga. Abantu bakithi sebejayele nje ukuthi kona laba nabantu osiphila nzima njalo bazimisele ukuphila
khona emkambo wensitha e-black market iyatholakala na injalo yimalini ilitha elilodwa?
Kathesi-ke osokusenzakala yokuthi i-black market kayisekho kulaba abathengisa ngemali yabo le-RTS nebhola. I-black market ikhuphisa abafana-ke kule zindawo ezizela amafutha nemali yangaphandle kwelizwe. So abafana kukhanya ngani bayahamba-ke bayethenga amafutha kulabo abethengisa nge-RTS bese besiyavuma ngale behlise kancane kulabo ababethengisa amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe.
Lo mnumzana Bednico Bebe, umkhokheli wenhlanganiso ye-Motor Industry Association of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekoBulawayo.
kusukela namhla kusiyafika ngolesihlanu sizalethulela udaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe. Lalelani esizazilethulela khona emsakazweni weStudio 7 kusukela ngopha 7 kusiya ngo 8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 1380 laku 15460 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook ukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa ukusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Lingakhuthola udaba lolu nsuku zonke kuStudio 7.
Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi sisacwayisisa ukuba umnumzana Primo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye owabulala ipolisa leSouth Africa uDetective Captain Mage engabe eyisizalwane seZimbabwe ngempela. Umoyo wadutshulwa ngemva kokuba amapholisa edubulane labane ababalisa uDube, uBongani Moyo, uMongameli Mpofu nomunye okuthiwa nguRoni ongazisiswanga isibongo sakhe. Imizamo yokukhuluma lesigodlo somele weZimbabwe khona leSouth Africa ihlule. Kodwa uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yesizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabhena, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina ngokuzwa kwethu ukuthi lo muntu okuthiwa ubulele iphoyisa uyisizalwane seZimbabwe. Kodwa ke u-ambasada uthi yena usaphenisisa ukuthi emake ezizalwane zaseZimbabwe na. Ukuphenisisa kwakhe ufisa ukuthi abone incwadi ezikhomba lokho ukuthi uzalwa eZimbabwe. Kodwa siyakwazi phela ukuthi abantu abaningi bahleli khona beSouth Africa beZimbabwe kabalazi izincwadi ezekhaya. Bakhona abantu abangenawo ama-birth certificate, abangenazo izithupha. Abanye vele babuya bengenama-passport, kodwa umuntu abe vele esandakala ukungena kwangabi.
Sike sizwa eminye njalo imbiko ethi yena lo okubulala ipolisa engalaye ebulewe esitokisini, kungabe kuliqiniso yini?
Ngike ngabona izithombe kumbe ngithi imfanekiso esho njalo, kodwa ngangilaqiniso ngoba akasikatholi i-statement esingathi thina i-statement esingabe sikhuluma iqiniso. Ngoba lo mpikisa wakhe mina bengamazi. Lo engiwubone usetuleta ku-social media angikwazi ngumpikisa wesidumbu sakhe kumbe kayisiwo. Lobo bufakazi kami lawo. Ngoba esikwaziyo thina ukuthi waboshwa makuyukuthi kukhona okuba okwenzekele ejele, amapholisa somele akhiphe i-statement asho ukuthi eqinisweni yebo ubaba ubhuti lowo usedlulile emhlabeni kumbe kadlulanga emhlabeni. Njalo futhi sifuna ukwazi ukuthi nxa esezandleni zamapholisa esedlule emhlabeni kwenzakaleni, ngoba nti nxa kuyukuthi usetheswa icala kumele uma uyebingelela umantu uyekhulumisana laye ugcinwe ngamapholisa, ngoba amaphosa abekukhiphe emphakathini ekukhiphe izinto ezimbili. Okokuqala ukuthi umphakathi uphephe, nokuthi lawe otheswa icala uthethwe uphephe emphakathini, ukwenzela ukuthi icala lakho lithethwe ngendlela eqondileyo kuze kubonakale ukuthi kambe leli cala oletheswayo kuleqiniso kumba kuzoqiniso.
Khona elokishini le-Deep Sploot lapho esizwa kuthiwa khona bekulo msindo kulandela khona okukubulawa kwepolisa, kumi njani ngokuzwa kwenu?
Besizwe kuthiwa namhla kuzaba nomhlangano, kasi laqinisa ukuthi lo mhlangano wenzekile, kasi asikezwa lunto ukuthi uhamba njani. Kodwa okukhona ukuthi abantu bahlalele evalweni njalo bethuselwa. Sibonile futhi kuzekhuletha ukuthi uminista wamapholisa uBaba uBheki Cele ukhiphe i-statement esiphikaphikisana lalokho okubizwa kuthiwa i-Twitter shutdown e-Dixnot. Okusupha kakhulu ukuthi sekukhanya ukuthi wonke umuntu ongenancwadi zokuba semthethweni uyisidangi, kanti kayisinko. Abantu kunzima ukuthi bathole izincwadi ezisemthethweni. Siyakhumbula ukuthi abantu abathola izincwadi ezisemthethweni ngabantu abafika before 2010 bathola lokho esibiza sithi ngama-special permit. Labo abafike ngemuva bayasebenza abanye bakhona abaningi babo kodwa abalazi lezo zincwadi abanye bayahamba besiya renewa ama-Arslam document abo bafike laphana baba-reject bonke labo bantu ngabantu abasebenzayo ngase kudingwa ngesikhathi kubulewa iphoyisa kumbe kube lobugebengu sokudingwa abangelazincwadi ibona ngani sokuyukuthi ngoba sendlini criminalize ngiwo migrant community thina esingahambisani nabo.
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eZimbabwean community in South Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg khona le kwele South Africa.
Amavuko umthakazo omuhle okhulumayo nguMike Hobe. Liyamenywa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sikhangela impilo yomculi owaba lodumo. Ingoma zakhe zijabulelwa ngumuntu wonke, hatshe eZimbabwe kuphela kodwa lakwamanye amazwe. Umoyi uOliver Mthukudzi, yena obhubhe ngomnyaka odluleyo. Yiziphi ingoma ezikukhumbuza uTuku? Sihlaza imbali yempilo yakhe ukuthi yathinta njani abaculi abasachathulayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Mthakazo muhle, Zimbabwe muhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo-8 PM.
Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ngomaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Izilwane eduzane ledolobho leVictoria Falls sezivulele inkomo ezingamachumi amathathu lanhlanu kanye lembuzi labomabhemu kumawad amabili kusukela ngenyanga edluleyo. Izakhamizi zithi ezinye izilwane zilamakhola entanyeni okutshengisa ukuthi ziyabe zibaleke lapho izigcinwa khona. Imizi ethintekileyo ngeyomonde, emvuthu, endlovu, empumelelo, edidobe, lechikandakubi. Umlisa umnumzana Jaheli Duna Ndlovu usecele uhulumende ukuthi angenele kulolu daba ahlenge izakhamizi. Abachayeli bemota zohlobo lwe-Honda Fit abathathu abetheswa icala lokuthathela abantu impahla zabo behlomile ngezibhamu edolobheni lakoBulawayo sebebanjiwe. Abathathu laba abemakhandeni le-Cowdrey Park ngomnumzana Innocent Dube, Handsome Ncube lo-Honest Maseko baleminyaka engu-21, 22 le-23 beyatheswa icala lokuthathela abantu abadinga imota zokuhambisa ama-cellphone, imali, impahla zokugqoka lokuningi-ningi ngemva kokubavizela kokuba driver bebasekwenye indawo lapho abafika bebathathele khona. Batshengisiwe-ke babizwa labo ababathathelayo impahla zabo babaqamba ukuthi ngempela yibo. Sithanda ukuxolisa-ke kubalaleli bethu abake besilandele-ke kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele lapho esijayele ku-live streama khona ukuthi lamhlanje imitshina yethu ayisebenzi kuhle. Kodwa-ke lisixhase-ke kusasa, sithemba konke kuyabe sokulungile njalo lingasilandela-ke emsakazweni we-radio. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, igama lami nguSiphosisa uMajazi umsekekalinda mkhonto ngilinde yolanda ezamakeshiya kumfuni Vanada. Sithi sihlutshwa yindlala sibaleke size emazweni esikhuselekiwe. Nakho-ke manje kunzima kuyagiginya edipsluthi abantu isiphansi phezulu ngomuntu oyedwa owenze nje ukukhohlakala. Abadala bengicela ukuthi please kumele iphuze abantwana. Ngoba manje kuyindlala kunje, kuphilwa ngokuthi sibe sithenga khona lokho okungamachukela sikuhambise ekhaya abantu bekwazi ukuphila. Manje sesiphila sigijima njalo sebenento ebambekayo ukuthi abasasifuni ngesizathu esinje kunobufakazi. Kanti-ke vele kunenzondo ebivele ikhona noma nje ibithule isibhobozwa ikuba ngathi mhlawumbe vele iphezwa lento eyenzekile kodwa ke nabazali bezama ukuthi mhlawumbe bekwazi ukutshela ingane ukuthi lokhu into enje ingenziwa into enje. Mina umfowethu oboshiwe sepolice station siqala sihola inhlamba ukuze sivunyele ukuthi singene phakathi. Kwesinye isikhathi nixotshwe nihlale lihlale ngaphandle lize lizwelwe ngaleso sikhathi saba abafuna sona. So please lento ibuhlungu kakhulu. Ngiyacela, ngiyabonga.
Okhuluma njalo Mthakani Mhlaba ngiseGoli mina. Ngicela kakhulukazi iStudio 7 zami mhlawumbe ukuthi sabalalise lo mlayezo kakhulukazi kubafowethu abaseZimbabwe abahlala kule South Africa. Kakhulukazi ake mhle ngibeke icace. Kakhulukazi kubafowethu amaNdebele kakhulu namakhala. Bafowethu lakwazi ukuthi leli lizwe siphila nzima. Bafowethu into esiyenzakele la nabafowethu asebe esuke benza umonakalo madoda asithandi. Cela ukuthi lani lonke madoda elikuzulele elikubonile lapha kuma social media lokho kwenziwa ngabafowethu. Sicela ukuthi lingakwenzi. Sicela futhi nabaholi bakithi bese yenze besukume bephakame beke beke noma ngabe yimeeting impela eqoqa isizwe sakithi futhi abantu bakithi bezama ukuthi betshelwe boboniswe ngento le yokuzwangudlwangu yenziwa ngabantu bakithi. Isizwe sakithi silegama elibi eSouth Africa. Noma yini emoshakalwa simoshwe ngamaZimbabwe. Noma yini eyenzakala simoshwe ngamaZimbabwe. Ngoba ungananzelela icrime eningi. Ikhozwa ngabafowethu abohlangothini lakithi emathebeleleni. Angaze ngizwe kuthiwa umshona useyenze lokhu nalokhu. Hayi cha, bafowethu asingayenzini ngathi sizingane, isicelo leso.
Sizalibonana umsakazi omhle. Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, ngiye enkabeni senkaya eGonya. Ngiye enkaya eGonya ngokuhlala ngilapha eGoli. Sesiphilele ukusebenzela wona indlala. Njengathi sinesakhulayo ukuthi mhlawumbe uthi nawe mhlawumbe unento ofuna ukuyi-achieve, uyi-develop elifini yakho. Ayikho into ongayenza nje sokuphilela indlala nje. Kuye futhi sithi silapha eGoli sibe siyahlukunyezwa. Abantu beZimbabwe baphathwa njengezigqila kabuhlungu njani. And lo president weZimbabwe othiwa uMangwagwa khona lo. Ngabe uyakubona ukuthi sihlupheka kanjani? Ngabe uyawuchiya la umbuso lethi hayi alikele kuthatha abanye lanilikele zame liqhubekele phambili. Kodwa ngenxa yokuthi ufuna ukukhangelela isiso sakhe kukhohlwe ngabantu abahluphekayo elizweni. Ngabe kuthiwa mhlawumbe azi le nto le momubi lo muntu lo. Into ethiwa izanu into esingasayifuniyo nje.
Sarubani basakazi beStudio 7. Ngokuzalwa mphuma enkaya kosihokokhulu. Kodwa ukusebenza kwamanje lapha eJohannesburg eSouth Africa. Ikakhulu ekhaya ngikubeke nje ucaca ukuthi ma ungasapoti izanu PF ukudla awukutholi. Bathi kumele ube le ikhadi laleyo hlanganiso yezanu PF. I-constitution ayisho ukuthi ufanele uforce ukuthi usapote le PF. Bazobe beyala bona mayebebuzwa bona bezani bethe akulanto enjalo but bagqugquzela ukuthi abantu bakwenze lokhu ukuze i-freedom of choice ngesilungu asinayo hlanje sifunda singabantu abacindezelwayo kuphela.
La endlala ikhona sibule eZimbabwe la mina nje ngayibona ngoDisemba but yeyish engakubona ekhaya akukho kuhle kakhulu. Umnankakho bayasutha but banika abantu amabele bethi into abantu abayiholisayo into engadlekiyo sihlobo sami into engadlekiyo noma ungaze uhambe uyayidayisa imfe sibi nalo imfe straight lokuthi nxa ungaze sithola sakhona sebe simnyama nje ukuze mfisi ukuthi ngalobana kwesinye izikhathi ngabona mbumnankakho la yakuthatha kulokho kulo kwinto kupha abantu ake kudlezwe ukuthi kuyadleka kube kanjani. Yazi ukuthi straight eZimbabwe abantu badubeka shema ngomnankakholo siwengalaba abantu angikwazi ukuthi uNkulunkulu uzabathatha zokuthela. Hhayi eZimbabwe sizohlupheka mpela sazi ukuthi sizohlupheka kuze khe kuma kuphi.
Igama lami ngingowayizimeni wabampofu. Ngisola indlela abaphathana ngayo bengabantu begovernment, abantu abasephalamende ngokungazwani kwabo lokungabonisani ngasolinye ekuthuthukiseni umnotho welizwe leZimbabwe. Babe sebebambana le-opposition party eyiyo enkulu ebalandelayo MDC Alliance. Babe sebehlanganisa umqondo babona ukuthi izwe bangalisiza kanjani ukuthi abantu bathole ukudla, abantwana baye ezikolweni bafunde. Ezitolo kakusela mpuphu, indlala sizalele, izalukazi ziyakhala, kambe abangakwanisi ukuziselela labantwana abancane, kanti jona abanye begcwele emazweni ngenxa yomumo welizwe manje nje abantu bakuphila bethi nyabonga yimi uWiseman from eLwagwelu.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi eno eliwathumela kuWhatsApp ngonombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithanda ukulithatha leli ithuba ukuxolisa njalo ukuthi lapho esandise khona ku-live stream akukhasi lethu le-Facebook VOA Indebele asenelisanga ukwenza njalo namuhla ngoba imitshina yethu ingalunganga, kodwa lisixhase nje kwezinye insuku wonke kuyabe kulungile. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, igqwetha likamongameli Donald Trump umnumzana Kenneth Starr uthi abantu yibo okufanele bezikhethele ukuthi umongameli Donald Trump abe ngumkhokheli welizwe kumbe hayi, njengalokho okwenzakala ngokhetho kulokuthi ibandla lamademocrats lizame ukumkhupha embusweni ngohlelo lwe-impeachment khona kungelabufakazi obuqinileyo. Umnumzana Starr uthi uhlelo lolu sokuyisikhali esisetshenziswa ngokungekho ngefanelo elufananisa lesiwoko kanye lempi. Abadingisisa ngembangela yokuwa kwendiza mchina yohlobo lwe-helicopter eCalifornia ebulele owaye ngumdlali we-basketball uCobb Bryant lendodakazi yakhe uGiana labanye ngesonto, bathi umtshayeli uzame ukuyiphaphisela phezulu evika iyezi okubangele ukuthi iyewela ezintabeni. Lawo ngamazwi okugcina avelele kumtshayeli lo laye otshone labanye ngesikhathi besiya lapho uGiana obekumele ayidlala khona umdlalo we-basketball. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lomnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani ngokuthonisiswa kukamongameli Donald Trump ngohlelo lwe-impeachment olusaqhubeka.
Into eyenzakalayo lapha eAmerika sonke siyikhangele kodwa-ke kakhulu futhi nxa siyikhangela siphinde sibuyisele njalo isikhathi emuva ukwenza ukuthi sithi ukucabangisisa kahle ukwenza ukuthi sibe lama-answers angcono. Before kuzofika ama-elections la yiyo ayenza uTrump ukuthi azabe ngu-president, ziningi izinto abalelwa kizo ezazifanele ukuthi ngabe zamenza waluza. Kodwa-ke sabona futhi ebeqhubekela phambili isiyanqoba esiyanqoba kuma-elections. So mina lokhu kwenzakalayo kathesi ngendlela abatshengisela ngayo i-support abaseluhlwini lwakhe, ngibona ingathi uTrump still noba kungaze kuyekwa kuma-elections nxa kwehlulile ukuthi impeachment le iphumelele, still kuma-elections uzafika aphumelele.
Kungani lokhu ethola usekelo lanxa kuthutsha nje okunye okungani engabe waphambanisa?
Izinto ezingenza ukuthi balokhu beqhubekela phambili bemnikeza usekelo ukuthi kulezi zathu eziningi. Esokuqala kakhulu engingasibala ukuthi ukuthi umuntu ongumongameli noma abantu abayazitshela ukuthi yibo bamkhethayo bamfaka ukuthi abe kuleso situlo akiso nxa ephuma nge-impeachment kuyinto eyangisayo kakhulu, njalo yinto eyabe izakhipha ama-marks amaningi. Yingakho bezama ngakho konke okusemandleni ukuthi bamprotect uTrump ukuthi engaze ephume, njalo ungaluzisi ibandla lakhe ama-points ukuthi baqhubekele phambili belibandla elibambeneyo noma nje kungabe bekunye bekukhanya. Baningi abakubonayo bakhona abanye engilokuxoxisana nabo ngisiza ukuthi inkulumo bayayibona ukuthi lapho umongameli uTrump wenza into engalunganga. Kodwa-ke ngesizathu sokuthi bona abafuni ukuzehlisa isithunzi sabo entweni yabo abayenzayo, yikho beqhubekela bemnikeza usekelo. Njalo kodwa-ke abanye sikhumbule ukuthi uTrump ukungena kwakhe naphana wangena kakhulu ngathi ngama-primary elections. So kunkwana kulenanisayidlendana bakhona abanye abaningi abakhangelele ukuthi ziningi izinto abazibhenefitayo ngokuthi uTrump abe ngokukhona kwakhe khonokwana. Ngendlela imithetho yakhe athi efika wayifaka eminye esapota kakhulu izikhulu zakwele Melika, yikho sekuyenza kakhulu ukuthi uTrump elokhu eqhubekela phambili lokhu esasekhona.
Ye, ngezinye indlela singathi isimo sakhe kuyini ngaye okwenza abe lokhu elusekelo?
into enza ukuthi uTrump aqhubekele phambili elokho elosekelo kungenxa yokuthi abanye bathanda nje indlela akhuluma ngayo akhuluma ngayo engajayi inja yefihla umphini. Ngumuntu othi nxa ekhuluma akhulume nje into ayibeke njengokuba injalo. Kodwa ke okunye kunkwana ukuthi babona ukuthi indlela akhuluma ngayo ukuthi ufuna ukuthi abuyisele ugqozi lwe-America back to ebantwini base-America. Baningi kakhulu bakuthandayo kunkwana njalo baningi kakhulu abakwesekayo kunkwana. So ezinye izinto noma ngabe uyona sebengazi bekhangela ukuthi kodwa ke nxa simkhangela yena ikuyini okukhulumayo ulimi lwakhe ulisebenzisa ngendlela eyenza ukuthi abantu laba abayibo abamesekelayo bamthande.
Lo mnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilitane sixoxelaye ekhona le eBhilitane. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yesizwe umculo kazintsha ziyamluma ijaha lecholocho elicula lisegoli uthi singamandebele. Lo mculo kazintsha ziyamluma esithi singamandebele singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela udubo lokusilela kwamafutha ezimota oseluyinhlala yenza solufike kusanga isibi elizweni abanye abatshayeli balala endwendweni. Isigodlo sommeli weZimbabwe kwele South Africa sithi lokhu sidingisisa ukuba umnumzana Primo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye wabulala ipholisa eSouth Africa engabe isizalwane seZimbabwe ngempela. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje Walivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.